Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 ngabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owaba ngwesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elebandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe iNational Hero.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo.
Umanyano we-United Nations ususole ukubhubha kwentombazana eliminyaka elithumelane 14 eyayibeletha. Isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele.
IBhayibheli likubeka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazana, kodwa ke iningi bonke ngomama.
Ibandla le-MDC Alliance kobulawayo lithi liza kupha asebekhulile uncedo lokudla namuhla.
Kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023, into ayibhalayo emaphepheni.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamashumi ayisikhombisa lane 74 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo ngasikhathi sinye. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 437 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abangamashumi amahlanu lanye 51. Wesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elibandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe iNational Hero status. Ungwenya ube leminyaka edlula amachumi ayithoba minwembili 86. Ungwenya walimala ngomnyaka ka-1977 kuze kudubuke ibhomba elabulala owayengumholi wevuyo lezebra kwele Zambia umnumzana Jason Ziyaphaphamoyo. Ngomnyaka ka-1960 Ungwenya ngomunye wabasungula ibandla le-National Democratic Party kuze kuvalwe ibandla le-ANC nguhulumende wabelungu. Ngomnyaka ka-1980 Ungwenya wakhethwa ukumela isigaba seBulawayo edale lePhalamende waba ngumsekeli kaMphathintambo wezisebenzi. Akukaziwa ukuthi uzabekwa na eHarare kumbe nini. Sixoxe nolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso yebheju likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo. UMangwenya ulisebenzele ilizwe leli okuseqinisweni ongomunye wabomama abasebenze kakhulu ukulilwela ukuthi likhululeke, laloba ekugcineni wagxamuza esehlamuka ehlamukela ibandla likaZapho. Kodwa uma singakhangela nje sikhangele ngemisebenzi yakhe okulwela ukukhulula kwelizwe, hayi ulisebenzele njalo abamnikileyo isicoco sokubana uliqhawe abagxamuzanga. Ukuthi wahlamukela unkomo kuyinto elosizi kakhulu ukuthi abantu bathi ngemva kokusebenza nzima bebe sebesiba ngabantu abasuka belangazelele ukudla bekhohlwe ukuthi istruggle kayisiko ukuthi ungalwa sokufuza ukuthi ube nguwena osekudleni kombeni ngokufuza umphakululi. Istruggle singesabantu, wonke umuntu olwa istruggle kalweli ukuthi edleni, ulwela nje ukuthi abantu bebe lenhlala kahle. Njalo abantu yibo okufuze bekubonge. Kulusizi ukuthi abantu bathanda ukuthi bengasebenza behambe betshela abantu ukuthi ngasebenza nzima. Abantu uma usebenzile bayakwazi, zithulele baza kukhuluma.
Ungasitshela ukuthi ubona njani ukukhethwa kwabantu abanye sizwa kuthiwa bakhethwe ukuthi bazaphiwa izicoco? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokuqala kaze kwenziwe lokho owayengumongameli wayengakwenzi? Kungakutshengisana
ngoma umnakano kulezinto ezithu ezingabe kuzitsho. Kungabe kusitsho ukuthi ubaba lowo osembusweni kathesi labanye bakhe bazama ukunutraliza nokupacifya abanye ababe ngabalweli benkululeko ukuthi bezibone be-recognized. But ungakhangela eqinisweni eliphilayo ukuba ona phezu kokubana abantu baphila impilo nzima akuhambisani lokuthi uthi wena ubanikeza i-honor lay kumbeni okunye ube ngabe kuyindlela yokuthi ubefuna nje ukuthi one unkosikazi wakhe wasebuye kucathisile ngokufuna ukuthi ethini u-honor abantu abachiyechiyeneyo. So kukavili ukuthi uyapolitika uzama ukupacifya nokunutralize abanye laba abalweli benkululeko obona ngani bangagcina bekhulume against umbuso wakhe lento ezifanayo kube sokugcina kubonisa abantu ukuthini ababusi kahle.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheju likaZulu. Kunjalo nje lamuhla likhefu lokunanza abalwa impi yenkululeko ele-National Heroes Day. Kulo mbuthano ozenzelwa emathuneni e-Heroes Acre e-Harare ozangenwa ngabantu abangedluli amakhulu amabili ngenxa yokwesabela ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Lumbuthano uzakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Imbiko kaMnangagwa izabalwa kuzigaba zonke zelizwe. United Nations ususole ukubhubha kwentombazana eleminyaka elichumilane eyayibeletha isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele. UMemory Machaya wayengukholo lwesipostoli wabhubha ngenyanga edluleyo ekhulelwe kodwa eleminyaka elichumilane. Umanyano United Nations uthi inani labantwana abangamantombazana abayendiswayo bebancane kakhulu liya liqansa ngesiqubu esethusayo. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mbona bayazenzisa, bazifundisa into engayisiyo, bavunyelwa, bahlala lento eyisibozi bayikhangela bayikhwabitha. Angiboni, angikhumbuli eBhayibhelini lapho sihlangana khona le ndaba yabantwana besendiswa. Angikuboni, kakukho ngokwazi kwami, ngoba bonke omama kumbe abesifazane abaseBhayibhelini kwakungabantu asebekhulile. IBhayibheli likubeka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazane, kodwa ke iningi bonke ngomama. Ayi, eBhayibhelini ngingamangala nxa kungaba le vesi sibili elithi abantwanyana abancinyane bayekwenda. Ngubana umendo ngowabo mama mabesifazane asebekhulile asebesazi ukuthi kanti vele khona ukwenda kuyini.
Siyabona ukumana abantwana ukuthiwa bayendiswa, kuthiwa babe bephutshiwe, indoda yaphupha umntwana kumbe umfazi ethi sengilobola. Khonokho ukubona njani?
Into enhle ikuthi vele kuthiwa liphupho, siyakwazi ukuphupha kwesinye isikhathi kuwumana nje. Kanti njalo into ebuhlungu ngephupho akula muntu ongathi ye liphupho sibili lami ngimbonile ngilizwile ngiyalazi kwakuphuphile ukuphupha kunga umuntu angaphupha ekhangele ukuthi uyawumana ngisho abantu bangaze babe babili omunye aphuphe ngakho ungakwazi empeleni eqinisweni ukuthi ubani uphuphene ngakho laba bantu bangacatsha ngemva kwendaba naleyo bethathela ukuthi abaprofeti basendulo ukuthiwa babephupha babebona imibono bayibhale phansi laba abaphuphi bayawumana bahamba lomoya omubi akulanto enjalo ikakhulu ngapha ngithi esintwini sakithi vele kasikwazi ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi umuntu akuwaphupha wathi mphupha umfazi womuntu ikuganga ikuxhwala la ikuswela nje ubuntu ikuthi abantu bakithi labo sebaba ngothathekile sebaphu ungena lezinye inkonzo ezizikhanyela ukuthi kakulalutho la izinkonzo zezigebengu izinkonzo zabathakathi izinkonzo zabobhinya baza ngixolela abangaphathe kuhle ngalokho kodwa eqinisweni ikhona lokho ukuthi umuntu avuke ehumane better elandela izimfiso zenhliziyo yakhe ebolileyo abese sithi uphuphile kakulanto enjalo vele ayikazibe khona ngapha ngesintwini esazisibe ababephupha yilaba belapha labo babengaphupha umuntu babengaphupha isemkhulu umgogo wakhe ephupha lehlahla ezincedisa abantu labo yibe esikwazi ukuthi babephupha amaphupho asiza abantu
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ibandla leMDC Alliance lithi lizakupha asebekhulile bakobulawayo uncedo lokudla. Ngomnyaka ophelileyo leli bandla waphathisa asebekhulile laba. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kusasa singene empophoma enkulumane emakhokhoba lentumbane sinikeza osikhulile impuphu ama 10 kg awe roller meal lokhu sike sakwenza umnyaka ophelileyo siyakwenza futhi kusasa ngoba siyakubona sibili ukuthi COVID le ivalela abantu amathuba ivalela abantu abanengi ukuthi besebenze ivalela abantu abanengi amathubo ukuthi bethole into ezisizayo empilweni. So kusasa umlando wethu umlando olula kakhulu ukuthi sitshengise ukuthi siyabathanda abadala bethu. So abadala sesibatshelile babe silindile kulezo ndawo esibatshele zona.
Likhangelele na ukuthi ukhetho lulakho ukuthi lungadluliselwa phambili nxa kuyikuthi iCovid iyaqhubekela phambili njalo ungasitshela ukuthi lingavumelana lakho yini lokho.
Hayi izanu vele yazi ukuthi ayithandi khetho izanu yazi ukuthi lapho kulokhetho kubuya amabutho kubuya abantu abasebenza nsitha ukuthi bephambanise bengenele bencedisa leyo zanu. So awusiwo umbuzo wokuthi namhla umuntu engathandabuza ukuthi ekhini ngoba kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023 into ayibhalayo emaphepheni liyazi u-Eddie Cross ngabantu be-Rhodesia Front abantu ababesebenza lo Smith njalo siyakunanzelela ukuthi abantu ababesebenza lo Smith kakhulu bathanda i-faction le ZANU-PF ethiwa yiLacoste. So ungamuzwa u-Eddie Cross ekhuluma ukuthi akusoke kube lokhetho likunanzelele khonokho libamba amazwi wona lawo ngoba into elalelwa yilaba abalandela i-faction yeLacoste. So sikubona thina ukuthi sebegcile kukhonokho ukuthi vele kungabi lokhetho oduzananzelela ukuthi abantu abangena ama-church athandwa ngumnankagwa abayalelwa ukubuthana abantu bezanu PF abayalelwa ukubuthana indlela abantu abahamba ngayo ngezimoto emgwaqweni kuyenza ukuthi kube lula ukuthi iCovid-19 leyo imemetheke. Uzananzelela ukuthi lapho umthetho obamba khona abantu abayephula umthetho lo kubanjwa abantu be MDC. So kuhle kutshengisa ukuthi
nga abe nga valeda ukuthi ukhetho lungabi khona kuyabe kuyikwesaba iMDC Alliance kuyabe kungasonto ukuthi kuthiwa abantu bafuna ukuvikela uZulu.
Umnumzana Sweden Chirotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance koBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani lababanjwa igciwane lecoronavirus liya lisehla. Leli phephandaba lithi ngakwelinye icele inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 liyaqansa. Iphephandaba lobulembu beinternet eleNews Hope lilodaba lokuthi owayengumongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi uza kupha inkomo ngamunye walabo abakade bemele ilizwe emdlalweni wokugijima kuma-Olympics eTokyo 2020. Bane abazaphiwa lezinkomo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah, hayi ngithemba siyaphila abantu benkosi njalo siyananzelela impilo esiphila kuyo kulezi nsuku. Sizivikeleni bakithi kukho konke okuhlangane lobhubhane lolugciwane le-COVID ngoba bakithi hayi liyabulala abantu. Hayi sesikhanyelwe isihlobo mpela, hayi phansi phezulu mpela, lizembelela lekhulunywa eBhayibhilini ukuthi khona hayi liyagawula. Hayi for sure, hayi selisiyasilibona ke manje ligawula leli zembe. Ngokunjalo ke hayi akula lutho abantu benkosi, nami nje nizathi kuphawula kancane nje khona lapho. Ye ngiyengizwe litshela abantu lithi khona bengathumeli imiyalezo ephehla inzondano, imiyalezo ethukanayo. Yeah, ngicishe ngi-understand, ngicishe ngizwisise ukuthi lizama ukuthini, yize iloba nje isimo sokukhuluma kwabantu lingasiqondi kahle. Abantu bakhulunyiswa isimo abaphila ngaphansi kwaso. Akekho umuntu othukutheleyo noma ozondileyo okhuluma amagama afana namagama okushumayela ivangeli. Umuntu olambileyo, umuntu ozondileyo, amagama akhe vele ahamba engabi mnandi kahle, esenziwa isimo ayabe kuso. Ye. So ke ngithi kancane laphana njengalokhu nje sizwa kuthiwa khona ngizokuthiwa abantu bemukela izimota kuthiwa ngabe pholalayo leyo kumbe phola kumbe iwadi yona leyo baphiwa izimota, bathengela izimota ezintsha ezinkulu. Kambe kungabe kungumcabango omuhle unaloyo ilizwe lisokola kangakezikolo zingelama-sanitizer, zingelawathi, izibhedlela kungekho imithi, kungenamibheda. Bakithi asazi wela sithukani kodwa ke siyaphawula. Ngiyabonga ukukhuluma lishakwane likhulu. Ukhanyana Ncube esigabeni sakwaSihoko kodwa ngikhuluma ngilapha kulese South Africa emzini waseJohannesburg. Ngiyabonga. Amen kule ndawo.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7. Ngalinjani lapha elikhona labalandeli bakaStudio 7 ngezindawo ngezindawo. Ngiyalubulisa. Lokhulumayo uJoshua Ncube waseLupane ngokuhlala seJoburg. Hayi, ngithi lami ke ngithi fahlafahla ngamancane. Siyajabula kakhulu nasi sizwa kuthiwa uhlelo lokuhlatshwa seluzangena lasemaphandleni, seluzabuya lasemakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi abantu behlatshwe, sikwazi kwanonesingulube. COVID iyabulala, abanye bathi nje ikutheni iyabulala, konke kuyabulala. Kodwa hayi, abantu kabayehlatshwa. Kodwa isicelo esilaso, isicelo kuhulumende, kugovernment, sizothatha sokuza kuyahlaba abesibutho ekhaya. besicela abesibuthu labo bazakuyahlaba ekhaya njengendani zakithi Bulpani. Cela besibuthu abazi ulimi lololo olakuleyo ndawo, ngoba kungahamba abantu abangazi ulimi lololo olakuleyo ndawo, sizafelwa ngogogo, sifelwe ngokhulu, bengazwanani emkhuhlaneni ababe ukhuluma, ngoba kulembuzo imuzwayo uma bengakakuhlabi. So ugogo kaso zibelwazi lolo limi ngesilungu sizamehlula, bekhulu kuzamehlula, bephembe ukumsukela ugogo bemhlabe kanti lo mkhuhlane ugogo etshone. Sikuvuka ngale ndaba engani ngiyigugurawundi sibe sifa ugogo labokhulu. Besicela abantu abayazi ulimi lwabogogo labokhulu bebe kuleyo ndawo. Njalo futhi engikuthoyo ukuthi angazi, but isizwe sakithi endani leyo sizethuka sibona abebutho, ngoba umuntu okuthiwa libutho okuthiwa lisotsha samgcina ngegugurawundi, azange saphinda sabona isotsha kuleyo ndawo. Siwazila edorobheni umkhaya bethu esibaziyo ngamapolisa, isotsha kasilazi. So nxa sise sibona amasotsha siyabe sesicabanga igugurawundi, yibo abantu esagcina ngabo lawo, azange saphinda sabona isotsha kuleyo ndawo. So siyabe sesibona ngathi ijikile futhi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli umsakazo Studio 7. Ya, ngiyabonga kakhulu Mbingelela. SJ. Ya, hayi ngiyezwa bayakhuluma abantu njalo konke abakhulumayo, hayi kuyezwakala. Nami ngile complaint nje encane, njalo ngizama ukuthi ngivule abantu amehlo kancane. Yazi ukuthi singavumeli ukuphazanyiswa ngamabandla la aqalayo manje ukuphaphama, ngoba manje kudala indlela siyihamba. Mina lami sengihambe ngazama endaweni eziningi, angilitholi ibandla eliqinileyo lispread. Laphana kufuneka ibandla eliqinileyo elizakhupha umbuso wezanu, ngoba umbuso wezanu vele wangena ngobukhruku. Manje angiliboni ibandla elingayikhipha izanu, izaphu ukuba iba strong ibingakhona ukuthi ikhiphe izanu. Ngoba sengihambe amanye amabandla kukhanya kungamabandla akhuluma ngezimali, ekhuluma nje kungekho into ayenzayo, kungekho ukuphakama abakwenzayo. Kodwa yeke ngiwaqamba ukuthi iwaphi lawo mabandla, noma ubatshele ukuthi guys angise benzi ngiyazama lami, kodwa ke imali anginayo. Kuyakhanya usungumuntu ongathandekiyo usuyakhushela kulelo bandla, which means it's after business, it's after man. Awukho umsebenzi, awukho umzabala zozophumelela uma kwenzwa kanjalo, ngoba maningi amabandla esengabonile mina nalasaqala nje ukukhuphuka, hhayi awadonsi kahle. Kodwa ke ma ungaba lobambano, kube lobumbano, kube nokuzwana, sometimes kungaba le mpumelelo. Kodwa ke ma besadonsa kanje, besabheka kakhulu nezimali ukuthi ma ungenamali wena awuselilunga lebandla. Kanti ke even kusaseyizapha kwakungadingwa mali yakho, kwakudingwa wena uqobo lapho ukuthi ma sokusiyavotwa uvote, uvotelwe phakathi. Uzoyivotela kanjani iphathi ma izokususa ithi ngoba kunamali ikuxoshele ngaphandle, which means it's wrong. Landela iphathi engagijimisa imali, landela iphathi ekwaziyo ukuthi iqondene, iphathi ezosusa le iphathi esembusweni ngobudlwangudlwangu. Ngiyabonga hlobo zami, uNkulunkulu alibusise.
Salibonani bonke basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli bonke kwizindawo ngezindaweni kuzo. Zihlobo zami, bengilombono lapha othi wona why amaphathi lawa wonke angapha emathekeleleni engahlangani, wonke kube yiphathi eyi-1 konke ne-MDC kachamisa kuhlanganwe, ngoba zona inkokheli zamaphathi lawa ke zibizane zihlale phansi zibonisane ngalolu udaba lokuthi kungenziwa njani ukuze kukhitshwe izanu esihlalweni. Kodwa lena kulokhu kuphonselwana, lomunye eqhamukele yakho iphathi, lomunye aqhamukele yakho iphathi, omunye ethi mina ngumthwakazi, omunye ethi mina ngi-MDC, omunye ethi ye mina ngizaphu, nomunye yathi mina ngikuthi ngeke siyenze lutho izamphiwo. Siyacela abadala ukuthi kunjani ukuthi inkokheli zamaphathi ke lihlale phansi, libizane nje lihlale phansi libizane. Yebo siyakwazi ukuthi le omunye lomunye ufuna ukuyakudla imali phezulu leyo, kodwa-ke nxa kuyukuthi amaphathi lawa afuna ukusebenzela abantu, alungisela ukuthi ayisebenzele abantu phezulu leyo, kunjani ukuthi amaphathi wonke lawa ngapha emathekeleni nje kuhlalwe phansi, wonke nje kuhlalwe phansi, konke MDC kaChamisa, Mthwakazi, Zaphu, wonke nje konke ophita labo, konke osifamilizwe labo kuhlalwe phansi, kubunjwe iphathi eyi-1 eqinileyo ezavotelwa ngabantu bonke, kukhitshwe iZANU-PF. Kodwa nxa sisesengamaqembuqembu sisathi mina ngokabani, mina ngokabani, lapho nje badala bamasikhohlweni, asikhohlweni, sizakukhala size sithi Nkosi, labantu abethu bekhale beze bethi Nkosi, labazukulu bethu bekhale beze bethi Nkosi. Ezilongi ezi abantu bengafuni ukubambana, lomunye engafuni ukuthi ukukhokhelwa ngomunye, lomunye engafuni ukukhokhelwa ngomunye ngoba bonke abantu bafuna ukuba zinkokheli kodwa libenanzelele khonokho ukuthi ukudubekisa abantu ukudubekisa abantu impela ukudubekisa abantu khonokho owenziwayo so zamanini ukuthi lihlale phansi inkokheli zamaphathi wonke la emathebeleleni MDC kachamisa lamaphathi wonke omthwakazi obani bani zaphu wonke hlalanini phansi njengenkokheli liphumele umbono omunye ukuthi siyenze njani ukuze sikhiphele iphathi kuphela okhulumayo umkomo ufusimuzibuya elupani esigabeni sisejabhiwa ungatekana mawuthatha ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lingasithumeli imilayezo ephehla ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika, usibani ukhulu wesidolobho le-New York, umnumzana Andrew Cuomo, usethulele ugatsha lwezemithetho amaphepha okuphikisa amacala awetheswayo okubamba-bamba abesifazane bengafuni. Ugatsha lwezemithetho lwacwayisisa lolu daba lwafumana ubufakazi wokuthi mpela uKhumo engaba wakwenza lokhu, kodwa yena uyalandula esithi nxa kwenzakala wayengajonganga ukuhlukuluza abesifazana laba abalitshumi lanye abanye abasebenza e-ofisini yakhe. Sixoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So uKhumo njengogovernor ngumuntu olepower kakhulu, so lana udubo olukhona ngolokuthi wa-abusa i-ofisi yakhe ngokubana ngokuthi enze into ezifana a-accuse ngazo. Ukuthi wakwenza noma kakwenzanga, at the end of the day kunzima ukuthi ukwazi ukuthi iqiniso yini. Kodwa laye kukhona ukuthiza ngathi uyavuma ukuthi wakwenza, kodwa ethi yena wayekwenza innocently engazami ukuthi ahlukumeze or aphathe laba abesifazane kakubi. But because of i-position yakhe is umuntu ole high position ku-government e-New York engu-governor, kuba lama optics a-wrong kakhulu ngoba at the end of the day ama-accusation lawa sizozwa kuma idaba lwakhona lusiya e-court ukuthi luzophelela kuphi. Kodwa sekule presidency embi la e-America yama-leaders, sabona even u-Donald Trump accuser even engakabi ngumongameli ukuthi wayebamba abesifazana izitho zabo lani ngendlela abangazange bayithakazelele. Kodwa sambona nawo ngayikho into eyenzakala kuye, waqhubeka wawina waba ngumongameli waleli lizwe. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani ngokhomo.
Ungathini wena nxa uqathanisa izenzo zona lezo ekhaya lalapha kwele Melika?
I-sexual harassment ngokwayo iludaba olukhulu kakhulu la kwele America, ngoba even lasemisebenzini abasebenzi bayafundiswa indlela okumele bakhulume ngayo lama-colleagues abo, labanye aba-under bona aba-reporter kubo. Anytime ma ungumuntu ole-influence olesikhundla even ku-company ine-private setup, kuqakathekile kakhulu ukuthi unanzelele indlela o-interacta ngayo labasebenzi, especially abe-sex e-different from kweyakho, ukwenzela ukuthi bangafili as though wena usebenzisa i-power yakho njengokuba yi-senior kibo, ukuthi wenze umathanda ngabo ngendlela okhuluma ngayo kibo. Uma kukuthi uba le ngxoxo leyana esanda ezifo, uzama ukuthi ulale labo or into ezifana lalezo, izinto ezikhangelela kabi kakhulu lezo ezingamelanga zenzeke in a workplace and even more so in a political environment. EZimbabwe sibona ukuthi kahle kahle asilamthetho eqinileyo ejezisa abantu abenza izinto ezifana lalezi njalo futhi ngesikhathi esiningi kulokwesaba okuningi from umuntu oyabe ehlukunyeziwe ukuthi a report umkhulu wakhe ngoba uyabe esaba ukuthi one angaxotshwa angaluza umsebenzi wakhe two kunzima ukuthi abantu ba believe ngoba esikhathini esiningi laba abantu abalezikhundla yibona abantu abalezimali and therefore sometimes ukukhanya ngathi wena mhlawumbe nguwe owawuziphosela kuye ngoba ufuna ukuthi akupromote emsebenzini noma akunikeze ama-favors.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesabeleni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Udaba lokubhubha kwentombazana eleminyaka elitshumilane soluze lwafika kumanyano we-United Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.